okusidanisa ukuthi lo ngujaha omncane kakhulu umfana ole 17 years umfana ozelwe ngo-2003 okusimangalisayo ukuthi kathi lanxa ubebaleka okade sokungenza la maphoyisa amdubule kuyini sikhuluma nje ubekhala lomfana simbona emini esibhedlela ngoba inhlamvu ezimbili yikho zisesekhona emlenzeni lapha lesithendeni lapha bamdubule khona umfana lo kutsho ukuthi kwenzakale lokhu nge-Friday mhlaka 18 khona ngale esigabeni sangibo wasethathwa waya emaphisa walala emaphisa esibhedlela kwathi ngomgcibelo wasethathwa yi-ambulance yamse central okusidanisayo ukuthi kusukusela elimala kuzofika namhlanje odokotela kabakam-athendile ujaha ngoba uzananzela ukuthi eZimbabwe amadokotela akugoslaw siyazama ngemizamo yonke ukuthi sithole udokotela ongancedisa leli jaha ngoba liyafuthelwa njalo ukuthi athole ukuthi inhlamvu lezi zikhishwe emzimbeni wakhe ngoba sinanzelela ukuthi ukuqhubeka kwenhlamvu lezi zikhona emzimbeni wakhe kutho ukuthi umfana lo uzoqhubeka esizwa ubuhlungu kathi njalo nxa kulokunye ukonakala ngenxa yenhlamvu lezi ezisemzimbeni wakhe kutho ukuthi umfana lo useza wonakalelwa empilweni yakhe so ke silibandla siyazama ngayo yonke imizamo ukuthi sincedisane labemuli ukuthi ijaha leli lisizakale lelapheke
manje akhona yini amanyathelo eliwathethe lina njengebandla okuphathisa yena lo osesibhedlela
thina-ke njengebandla sisalwisa ngamandla onke okuncedisana lemuli ukuthi icala leli lingathanyelelwa ngaphansi kwetafula kanti lezikiwi zitholakale ukuthi ziyajeziswa lathi sisazama ukuthi sidinge amaloya abazancedisana laleli jaha ukuthi indaba yalo ihambe iye phezulu ijustice iyenzakale ngoba sinanzelela ukuthi amacala okuqhubeka abantu bakithi bebedutshulwa betshaywa bebulawa aya esiba maningi esanda kumaviki ambalwa adlulileyo chapu laphana edomboshaba ematopo amaphoyisa achaye kakhulu izakhamizi ebathela itear gas lakho futhi kubangelwa indaba zamamayini lezi ukuthathwa komhlabathi ngabantu abangaveli kwelemkhoneni wasemandebeleni so thina sithi njengebandla sizazama yonke imizamo ezakwenza ukuthi abantu bakithi batholakale ukusizakala lokuvikeleka kulolu dlawu